Icala eletheswa uRobson Cherry licala elifanayo leletheswa uObed Masarao. Ngokunjalo nxa sikuhlaziya sibona Obed wathe botshwa sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uCherry sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo sokwenza istrike, i-national strike. Ngokunjalo sikhangela indlela le kuyikundlela yokunqunda imisebenzi yethu, kuyindlela yokuzama ukusithulisa. Pho njengo i-Athuzi kakusiyo Obed, i-Athuzi kakusiyo Robson, i-Athuzi ngamalunga bekhona bengekho, i-Athuzi yahamba. Kodwa sithi uhulumende kakuyekele ukunikeza abantu amacala abangelawo.
Yebo, lithi uCherry lo Masaraure bamsulwa, ngakho bayahlukuluzwa nje nguhulumende. Kodwa amapholisa athi kulobufakazi obutsha asebuvumbululile. Galibona ukuthi bungaba khona mpela lobo bufakazi.
Isa esifa kwenziwa i-inquest. I-inquest yavumbulula ukuthi ujahalo uzibulele. Ngokunjalo nxa sokuvumbuluka lamhla, njalo kuvumbuluka ngobungilimbane ukuthi kuyaqala kubotshwe uObed, kuthiwe omunye wakhubalekile use-America, zukuzuku sokubotshwe uRobson. Lokhu kuyasitshengisa obala ukuthi amapholisa awala bufakazi alawo, ngoba ngabe babe lobufakazi kumbe ngaba lobufakazi amalanga wonke lawo Obed bahlala besiye emapholiseni besiyazi report ukuthi bekhona indaba bebengabotshwa. Njalo ekuhluzweni ekuhluzweni inkantolo kokufa kuka-Isa, ibizo lika-Obed alizange libizwe. Lamhla ngubani osethengiwe oseletha ibizo lika-Obed etulobufakazi? Lamhla ngubani osethengiwe yi-state oselobufakazi obuzatshintsha ukuthi uCherry ngombulali? Siyayazi iZANU-PF ukuthi isebenza njani nxa isisethuka ukuthi ingaphuma embusweni. Pho thina kayisibo bezombusazwe, simele ilungelo labasebenzi. Abasebenzi kade bahlukunyezelwane, yiwo lathi umbuzo esilawo. Amapholisa wona lawa ahlukumezayo asibophayo, sizama ukuwadingela imali ukuthi izicathulo zabo zingajeki. Sizama ukuwadingela imali ukuthi bekele ukubhadalisa abantu, bekhwabanisa, bahole kuhle, bahlale kuhle, basebenze bethembekile. Kodwa ngoba bayakwazi ukuthi bona balendlela zokutshontsha, balendlela zokuyenza izinto, yikho begijima nxa sokuthiwa bophana abantu abakhuluma ngeholo.